Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 Mhlolanja 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubona babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kulanzwa ilanga ele-National Youth Day. Lokhu kuludaba egodweni yeZimbabwe lokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye. Emihlanganeni yokukhankasela usekelo abezanu-PF besithi ngumnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi ngutshanisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezekazi le-Afrika kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ukunanzwa kwelanga labasakhulayo eZimbabwe ele-National Youth Day ngesikhathi abatsha bekhuthazwa ukubana babhalisele ukuvota ukuze bavote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 21 Mhlolanja likhunjulwa minyaka yonke ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa enqome ukuba libe likhefu ngomnyaka ka-2018 njengenhlonipho yelanga lokuzalwa kukamunye uMnumzana Robert Mugabe owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo. Ekhuluma enkundleni e-Robert Mugabe Square lapho okubuthane abatsha, uMnangagwa uthe ukusetshenziswa kokudakayo ngabatsha kuyadanisa. Uthe uhulumende wakhe sowasungula isikhwama sokuba wakhiwe indawo lapho kugcinwa lokwelatshwa khona abatsha abathatha izidakamizwa. Act 1 Mnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe uqakathekisa inhlelo zabatsha ukuba ziguqule impilo yabo. Wathembisa ukwengezela imali kubhanga le-Empower Bank yokuncedisa abasakhulayo ukuthi beqale amabhizimusi. Uthe uhulumende wakhe uzalungisa indawo zokudlalela lokuzilibazisa kwabatsha eziguqela inkundla yeGwanzura esenziniwa yayifitse Harare ukuze abatsha bathole indawo zokuzithokozisa. Incishi ezigcubula ezombusazwe zithi abatsha yibo kumele bakhethe inkokheli yaleyo leZimbabwe ngoba yibo abaningi njalo ikusasa yelizwe isezandleni zabo. Omutsha otsho njalo ngumnumzana Benon Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinasu ezithi abatsha kumele bavote ngoba impilo yabo izakhululwa yibo.
Zimbabwe kumele abantu baregister ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecide ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela especially abancane ngoba nxa sikhuma ngokuthi ifuture asondawo esiyakiyo, yindawo esiyilungisayo kathesi sisiyakiyo and ilungiswa ngabantu esibakhethayo ukuthi bangene ekukhokheleni.
Omunye osakhulayo uMnumzana Libhadi Zinumwe uthe yena akalithakazelele ilanga lanamhlanje esithi ufisa ukuba abatshe babhalise ukuvota ukuguqula umumo.
Nguye owayenzayo sibe la, ngiwayenza ukuthi sidubeke, ngiwatshiya imajorithi yethu abasabatsha sidubeke ngoba wayela abantu bakhe abacorrupt. Andona so angiyila into vela ngiyicelebrate and ihle yabhuka ngoba bahle bayipoliticizer ngapha kubulawayo kusuke amabhasi engiwabalile adlula 7 awezubuku kube lawo ezikolo athethwe bethatha ngodlame sokungani i-Asaso Youth Day sokuyiZANU Day so akula kucelebrate engikwenza.
Kodwa omunye ohlala eHarare uMnumzana Nixon Nikazino uthi uqakathekile ukukhumbula ilanga lanamhlanje sithi uMugabe wayengcono kulo Mnangagwa.
Kufanele vele sicabange sihle sibone ukuthi umuntu lowana wayefanana labanye abantu njengowabo Nelson, umuntu owayeyi-Pan-Africanist. So into esiyibonayo because uMnangagwa vele wathathe into ngekhulu kazanga ithathi through i-election. So umgabe vele mina ngangimbona wayindoda eyingcono ukudlula umuntu esilaye gathezi.
Usuku lapho uZulu akhangelwe ukubuka imisebenzi yabatsha eyenziwa ngumgabe ikakhulu kwezentuthuko yelizwe ezomnotho kanye lezombusazwe. Lo nyaka ilanga leli linanzwa kule nkuthazo yokuba abatsha babhalise ukuthola ilungelo lokuvota njalo bavote ukukhetho lwama-by-elections olukhangelele ukuqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho lolo mnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, CCC, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi uzayibusa kuphela iZimbabwe befuna bengafuni abanye abantu. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ye-Highfields eHarare izolo. Ekhuluma ngeviki edluleyo emhlanganweni ofanayo owenzelwe e-Epworth, Mnangagwa uthe uChamisa kasoze yafa wangena embusweni. Kodwa uChamisa yena uthe uMnangagwa uyazikhohlisa ngokucabanga ukubana isikhundla sikamongameli sabunjelwa yena kuphela. Uthe kasoze avume udlelelezelwa kukhetho lomnyaka ozayo njengalokho athi kwenzakala ngomnyaka 2018. Wengeze wathi nxa sokudingakala ukuthi utshengiselwe ezitaladeni phezu kwalokho uzalukhokhela yena lolo hlelo. UChamisa usole njalo uMnangagwa ngokwehluleka ukubhadala ababalisi lezisebenzi zakhe imali ethe xaxa, esithi uZulu kumele avotele ibandla lakhe ngoba kuyilo lodwa elilekhono lokulungisisa umnotho nokuthuthukisa uZulu. Kunjalo nje ngaphandle kokutshela abasekeli bakhe ukubana uChamisa kumele akhohlwe ngokubusa iZimbabwe, uMnangagwa usole ibandla le-Citizens Coalition for Change wakhuthaza njalo abantu ukuthi bakhankase ngokuthula. Kulandela umhlangano kaChamisa lokaMnangagwa, udaba olusegudweni ngolokuthi ngubani obelabantu abaningi ukwedlula omunye, abezanu PF bathi nguMnangagwa, ikanti ke abe-CCC besithi nguChamisa. Kodwa ingcwethi zona ezichubungula ezombusazwe zithini? Nansi enye yazo uMnumzana Dini Zulu Macaphulana oxoxe lo ntungamili inkomo we-Studio 7.
Abantu abaningi kulabe ZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi indlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuze indlela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade kulerali khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane. Futhi kunjalo abebandla le-CCC siyakwazi ukuthi abazange baphiwa imali ephiwa yilizwe linikeza ama-political party, banikeza ibandla likaMnumzana uMonsora. Kodwa ngaphandle langemva kwabo wonke lawo amaqhinga okunciphisa amathuba e-CCC, sibone amanani abo emaningi okwedlula amanani e-ZANU-PF.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobuningi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abaningi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Engingakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi uthole ukuthi abantu bayabuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nokuningi balabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yibusosi lobugwelegwele lobumilimili obenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yi-Pachetu, ababonise ubugwelegwele lobumilimili lamaqhinga ayenziwayo ku-voters roll ukuthi kugcine abaningi abanesiyo ukuthi bavote begcine bengavotanga, kumbe amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yi-rigging. Esingakusho-ke kusukela lapho ukuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi ZANU-PF inqobe ukhetho oluletumiso olulokuthi oluthembeka njalo olukholekayo abantu abangalukholwa balamukele ngenxa yokugwelegwele ukumenemene lamaqhinga la engikhuluma ngawo.
Abezano PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo, ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwababezana?
Izano PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Nakho manje sayisibuka besenze njalo besenze igunya bethi bayazikhohlisa abaphikisayo. Kwasho ngoba bethemba ukugwelegwele amaqhinga nodlame, yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthi olamanani amaningi ngubani, olamanani amancane ngubani. Yikuthi abamabandla aphikisayo balawo yini amandla okuthi nxa selunqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiqhathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Kheze i-defense the vote yama-numbers abanawo.
UChamisa uthi uzawavikela amavoti abantu, ukutshilo lokhu wathi hayi isikhathi sokuqilibezela kukhetho sesadlula, kathesi uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo. Singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho?
Empeleni singeke sibekwazi, ngoba bathi abelungu yibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye, uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's solely to keep doing things using the same methods and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo uMnumzana uChamisa esitsho ngekhotho, esitsho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo, kuyinto enkulu. Kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho, ngoba emveni kuyehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.
UMnumzana Dinizo Lumacaphulana ucubungula ezombusazwe. Limuzwe lapho ixoxa lo Ntungamile Nkomo weStudio 7. Abamabandla ezombusazwe yaqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo ekaMbimbitho. Kulamanye njalo amabandla athi kawangenanga ukhetho lolu ngoba akukaguqulwa indlela oqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa labakhankasela ukuthola amavoti kukhetho lwama-by-elections kanye lohlelo lokubhalisela abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota ole-voter registration.
Zebegcwele ezabelweni lemadolobheni abakhankasela ukusekelwa nguZulu kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wabo. UMnumzana Philip Gawule ilunga lebandla leli uthi basebenza kahle loZulu.
Umsebenzi uyaqhubeka sibili, ikakhulu umkhankaso njengoba kulama by elections ikakhulu ngapha eMatabeleland North Province lakoBulawayo. Kukhanya umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Umkhankaso uqalile ukudinga usekelo osikhangelele kuma by elections abuyayo aka 26 March. Echolocho bekule launch ebekhona ngale launch ye campaign kathi khona eMatabeleland North eBinga. So ngakungakunjalo umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu. Umsebenzi uqale kuhle njalo kulokuthula. Njalo sikhangelele ukuthi kuqhubeke kunjalo kulokuthula kusiya phambili. La phambili ngale koBulawayo lakho futhi kunjalo umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Asizwa nje kule zinto ezingani ziphambanisa umsebenzi. Abantu bamabandla wonke azikhankasela nje khululekile njalo kungela kunye okuphambanisayo, wonke bakhululekile.
UMnumzana Mqondisi Moyo okukhela ibandla leMtwakazi Republic Party uthi kuyamangalisa ukuba kulamabandla angena kukhetho lolu loba kungakaguqulwa indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Satsho ukuthi kasingeni kuma-by-elections ngama-reasons ethu okuthi isikhathi saba sincane, plus isananzele ukuthi izana PF icathamela abantu ngama by elections lawa okubangela ukuthi itester for u2023 njengoba ezabuya. But okusidanisayo nge opposition ama by elections lawa adalwe yibo ngemva kokwehlukana kumbe ukwehluleka ukuvumelana beyi MDC baze bacabana babazintshaka bakhozela ukuthi ifight yabo icini ngasekho kuzana uPF but sikibo bodwa. So ke khona khona kodwa kuyatshengisa ukuthi we have got a problem elizweni leli ukuthi iopposition layo icini ngasakwazi kwenzayo kumbe sisenze ngani ayisalweli bantu silwela bona bona ababengenile beyiziphatha amandla ukuthi kube yobadlayo because nxa abantu sebesilwa bengama-leaders selukhohlwa amamasisi kuyatshengisa ukuthi abaselanto abayenzela abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nathan Chamisa webandla le-Citizens Coalition for Change uthi bangene kukhetho lolu besenzela ukubona ukuba baza kwenza njani kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Lokhu sokusemafethelweni ngoba indlela umongameli uChamisa sehamba ngayo kwezombusazwe mbonengani sizenza ukuthi laba abalwisana lama-citizens babe yibo abagcina bele problem enkulu kakhulu. Izani vele yacathamela abantu ngendaba yokhetho lolu ngoba bavuke besithi ah next week sofanele ebhalise ecourt ukuthi lizabe lincintisa, sofanele ihambe nomination court.
Izaqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lwama-by elections kuze kufike usuku lokhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lehlala kahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano se-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Lesi sivumelwano sithi amazwe angamalunga kumele abele ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esisukela kokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% lapho ihlela ibhajethi yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lona elilokhe lithembele kusizo oluvelela enhlanganisweni ezitholisa usizo ukuqhuba inhlelo zezempila kahle libikwa lilokhe lidonsa nzima ukufeza izithembiso zesivumelwano lesi sekwedlule iminyaka engamachumi amabili selokhu wasisayinayo.
Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI uchasisa ukuphazamiseka kwemisebenzi ezibhedlela ngokungalandelwa kwezinqumo zesivumelwano se-Abuja Declaration.
Mangathi sisingahamba ezibhedlela eziningi, uyabona ukuthi kulokuthi abantu behambe besiyasila, abantu behamba, bahamba besiyabhubha. Ngenxa yokuthi lamanesi labo abala, amanesi lamadokotela abala ukuthi benganceda njani abantu. Ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu lenhlala kahle yabantu umnumzana Charles Nyoni laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Nxa kusenzwa indaba zamabhajethi ummeli womkhulu wemali umthweli Ncube baba upha imali encane kundaba ezilokuhambelana nekulondolozwa kwempilo kaZulu esingayithi health ngesilungu. Yikho lokho okubangela ukuthi imali ibe lutshwane njalo iZimbabwe icine isehluleka ukanelisisa ithageti le ababekhangeleleyo ukuthi bafikize kuyo.
Unyoni uthi kulusizi ukuba kuqakathekiswa ezinye inhlangothi kuchiywa olwezempilakahle lona okuyilona mgogodla wempilo njengalokho okuvezwe lubhubhane lwe-COVID-19 lapho ilizwe litholakale lingalungiselelanga.
Kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo nezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempilakahle kaZulu. Le yinto nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama priorities ethu lo hulumende akakho kamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo njenganxa sibhala ama budget apha imali endabeni ezinokuhambelana ne health department.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi okwenzakalayo akumangalisi ngoba okwakhe uhulumende ikusayina izivumelwano akwaziyo ukuthi akasoze azilandele njengoba seziningi angena kizo.
Esikubonayo ukuthi eZimbabwe baqhakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health. Angkholi singaba lodubo ezibhedlela. Kathe sizibhedlela kazila lutho even impahla zokusebenzisa laba abasebenza khona ngalo singathi ngesikhiwa ama-protective clothes kabala. Isibhedlela sesidula kathe singoba uhulumende ngala sandla esingenisa khonapha. Imikhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni.
Esethula uhlelo lwakhe lokwaba imali kungatsha zikahulumende i-budget nyakenye. Umphathi ntambo wezokusetshenziswa kwemali uMnumzana Mthuli Ncube wathi uhulumende uyakunazelela ukuba uhlangothi lwezempila kahle luqakathekile kakhulu njalo lumele lutholiswe imali eyanelayo. Kodwa zathi sezikuhlolisisa ingcwethi zezenotho zithi uhlangothi lwezempila kahle lwabelwa imali eyisilinganiso esedlula kancinyane ijumi 12.2% lanxa uNcube wayethe wabele isilinganiso esiphezulu kwaleso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo sebevuselela inhlelo zabo zokulimukisa uzulu ngengozi zeminye imikhuhlane engasiyo COVID-19. Ngokusebenzelana nalo hlangothi lukahulumende lubona ngezengculaza i-HIV, umanisipala waleli dolobho ukhuthaze uzulu ukubana ayehlulwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ikakhulu abaphila legciwane lengculaza abalakho ukuhlaselwa lula yilolu fuba ngoba amasotsha abo omzimba ayabe engelamandla amaningi okulwisana lomkhuhlane lo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umhlaba jikelele ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 kodwa ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zikhuthaza uzulu ukuba angakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane ayehlolwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ongelapheka nxa ungabonakala kusesemasinya. Ekhuluma ngemva kokwamukela isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esinikezwe ngabogatsha lwezempilakahle besebenzisa zelana labo hlangothi olwe National AIDS Council, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ukhuthaza abantu ukuba bayehlolwa iTB engakabi lezibonakaliso
obangela kumbe owenza ukuthi umkhuhlane weTB ufuba wande. Ngingathi okuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% yabantu abaphila lomkhuhlane wengculaza bagcina sebe lomkhuhlane wofuba kumbe ngithi bazahlaselwa ngomkhuhlane wofuba empilweni yabo.
Kungakaqhamuki ubhubhano lwe-COVID-19 koBulawayo, abezempilakahle bathi bekusiba labantu abayinkulungwane elengxenye kusiya kwezimbili kodwa inani leli selehlile laya kunkulungwane elamakhulu amabili ngoba bebalutshwana abantu abahamba-hambayo ikakhulu abachapha imingcele besiya kumbe bevela eSouth Africa. Umqondisi we-National AIDS Council koBulawayo uNkosikazi Senatra Nyathi uvumelane loDokotela Sibanda ethi kungalesi sizathu besungule umkhankaso wabo lo
mayelana le-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo ukuze abantu bakoBulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedeni enkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane le elizweni lethu.
UNkosikazi Tholakele Shoko ngomunye wabaphila legciwane lengculaza ochasisa ngengozi yofuba lweTB.
Ngiphila legcikwane lengculazi okweminyaka elichumi kodwa sengake ngahlola umkhuhlane wofuba ngawubanjwa okwamanje angiselawo sengalatshwa ngasila ngakho ngikhuthaza abanye abanjengani ukuba bayehlola behlale besazi isimo somzimba ngoba eyami iTB yayingela zibonelo.
Kobulawayo ngomnyaka odluleyo oka-2021 umansipala waleli dolobho uthi babelabantu abedlula inkulungwane eyodwa kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwe batholakala bele-TB. Inani eliphezulu labantu ababanjwa ufuba emandebeleni okugoqela ubulawayo babika bengabantu abasuka komakhelwane eSouth Africa okulilizwe elibikwa lilesilinganiso esikhulu sabantu emhlabeni jikelele abavame ukuhlaselwa yi-TB. Abantu abedlula amakhulu amahlanu babikwa belakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha njalo lokho kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eziphenduka ekhaya sezilomkhuhlane osusesibangeni sokuthi awuselapheki ngoba behlolwa bafumana belawo usudale umonakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Wezemidlalo lize lenelisa ulishayela emambuleni iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders emdlalweni walo owesine esigabeni sePremier Soccer League. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders linqobe kwakuqala kumidlalo yeLeague lapho lichayele wawa nge-2 kanyangesonto enkundleni eBumper Fields. Loba nje iqembu lebhosu linqobile abalandeli balo basele belokhu bekhathazekile ngoba likhuthe amathuba amaningi awokuhlohla. Umqeqeshi uMandla Mpofu futhi kumele abagadli bakhe befake amaphaphu phansi nxa sebekhangelane legedi.
A lot of pressure coming into this.
Be simadolo nzima phambilini komdlalo ngoba ukhumbule kasiqalisanga kubuhle imidlalo yalonyaka yikho ngiyajabula ngokuthola imiklomelo emithathu. Abagadli ngilokho engisabakholwa loba bekhuthile. Indaba isekutheni kumele bazithembe njalo bengatatazeli kodwa mina njengomqeqethi kuyangijabulisa ukuba bayawathola amathuba njalo kuzamele sizame kulungisisa ukuze siwasebenzise.
Umdlali wesiswini senkundla unqobe izithamasuku ngiwelitshayela emambuleni kabili. Impumelelo icho ukuba iqembu leHighlanders lize lenelisa ukuhlohla emdlalweni walwesine ngemva kokuba linqotshwe nge-2 kanyange leBlack Rhinos laba ngutshikilo bhanqa 0-0 leNkezi Platinum lanqotshwa ngeleManyika Diamonds 1 kanyaka kumidlalo yalo emithathu elandelwe ngowangesonto edlileyo. Umqeqeshi weqembu leWawa uLuke Petros Jukulile uthi abafana bakhe kabayanyisanga loba nje benqotshwe iqembu leHighlanders.
Yeah, looking at where we are coming from, I think this is a great.
Ungakhangela lapho esivela khona ngibona ngani kule ngqubela phambili ukukhangela inani lamagoli abasidle ngawo lokuthi iqembu leHighlanders liqembu elikhulu kanjani.
Ngomgqibelo iqembu leChicken lichayele kulawo Chiefs nge-2-1 emdlalweni obuseluveve njalo bengokuqala ukuba iqembu leChiefs linqotshwe kumidlalo yeli. Umsekeli kamqeqetshiwe iqembu leChicken Inn uPrince Madore uthi basizwe yikuba baqhuba kuhle amalungiselelo ngemva kokuhlaba ikhefu yokuqaleni komnyaka.
Shows our pre-season was much better.
Kutshengisa ukuba amalungiselelo yethu awe pre-season ahambe kuhle njalo sizala silokhu sisebenza kanzima ukuze sibe silokhu sithola imiklomelo.
Eminye imidlalo edlalwe kuviki yesine imidlalo yePremier Soccer League iphele ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leFC Platinum libe ngutshikilo bhanqa leDynamo 0-0 kuthi eleyada libe ngutshikilo bhanqa leBlack Rhinos 0-0. Ngensonto eleRandals litshayele eManyika Diamonds nge-2-1. IGrandton Pullets leZPC Caribas zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. iTriangle United leHarare City lazo zibe ngutshikilo bhanqa 0-0 kuthi eleTenex linqobele kulawayo City nge-2 kanya. Umdlalo odlalwe namhla phakathi kweqembu leCape United leNkezi Platinum Stars uphele lawo ungutshikilo bhanqa 0-0. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kunanzwa ilanga eleNational Youth Day. Lokhu kuludaba egudwini yeZimbabwe lokuthi mubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye emhlanganweni yokukhankasela usekelo ngempelasonto. Abezanu PF besithi ngumnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi nguChamisa. abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlala kahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwane eseyabuja declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempila kahle. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah, sithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.